Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 19 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iKhansili yeHarare namhla idelise izakhiwo zabantu ababikwa bethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini leMbare eHarare endaweni eyaziwa ngokuthi yiMobezanama Flea Market. Lilokhe likhuphuka inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane weCOVID-19 elizweni.
Silesifiso sokuthi ngabe babuya bezohlaba amajekiseni bona la ukuvikela, ngoba thina sinezakhamizi ezingakwanisiyo ukuhamba siya esibhedlela. Sisabe sifisa ukuthi ngabe siyancedwa bebuye bezosihlaba nje sizame ukuvikela nalowo mkhuhlane.
Sizalithulela ezomculo siloSikhosana Buhlungu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuona lo msakazo. Ikhansili yeHarare namhla ithi iqalisile ukudiliza izakhiwo zabantu ababikwa bethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini leMbare kuleli dolobho endaweni eyaziwa ngokuthi yiMobezanama Flea Market. Lokhu kwenzakala lanxa umthethwandaba umise inyathelo elifanayo eChitungwiza, njalo iningi labathintekileyo lisithi alilayo enye indlela yokuziphilisa njengoba kungela misebenzi elizweni. Isikhulumeli seKhansili yeHarare uMnumzana Michael Shigeme utshele Studio 7 ukuthi izakhiwo lezi azikho emthethweni, ngakho bazaqhubeka ngalolu hlelo. Iningi selamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngamapholisa elokunqabela abahlali beMathabeleland South ukuthwala izikhali eziyingozi kusukela kuyonale inyanga kusiya kumpandula ngendlela yokuqeda uhlupho lwamacala adalwa ngabantu abahlomileyo kulesi isigaba, njalo osolubhahile lakwezinye izigaba zelizwe. Amapholisa ethule umbiko esithi abaza kwephula lesi isinqumo baza kwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga ezinhlanu kusiya kweziyisithupha kumbe behlawuliswe imali yefayindi. Amapholisa athi asethenge ezinye njalo imota ukwengezelela lezo ezikhona elizweni jikelele ukwenzela ukuthi kungaba lohlupho baphuthume baye lapho ababizwa khona. Sixoxa loMnumzana Molven Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association ngalolu daba.
Ezakhamizi zeGwanda sizibona kuyinto enhle kakhulu esithemba ukuthi inyathela leli asoze libe phelele emlonyeni, lizayenza lokuthi bahambe sibili benanzelela besecha abantu abahamba bethwele izikhali eziyingozi njengamabhemba. Ngoba singananzelela iGwanda yona ngokwayo kusukela emuva ngale yayivele ingela zonke izinto lezi esezenzakala kathesi kungenxa yokuqalisa indaba yokuhamba abantu bethwele amabhemba bethwele into eziningi. Yikho lapho kuzivele khona into eziningi osokusenza ukuthi kube yingozi kakhulu. So siyananzelela ukuthi nxa ukuthi inyathela leli abalithetheyo linyathela lizayenza ukuthi balilandelele kube lokusetshwasetshwa ukuthize abantwini, kuzayenza ukuthi lezi ngozi ikakhulu abafana abasakhulayo laba sokugcwele kugwazana ezindaweni eziningi, okuthi nxa kungasela izikhali lezi eziyingozi kuzaba nganeno kubulalana lokulimazana esigabeni seGwanda.
Kodwa khona ngapho eMathisouth kumbe eGwanda lapho khona sengathi uhlupho lolu lubhahile yini?
Kuyinto ekhona eMathabeleland South ekwenzakalayo ukuthi abantu bayaqhikezela bayathathela izinto bethathelwa ngabantu abahlomileyo. Kukanti labafana laba batsha bakhathesi nganika isibonelo njengengozi eyayenzakala eNkhwali kwinsukwana zonezi ezidlulileyo, lapho omunye umfana ocine segwaze omunye ngengqamu wafa wabekwa impela khonapho eGwanda lako futhi edolobheni phakathi bake yahlaselwa ngezinsukwana ezidlulileyo kulabantu amabhizinisi lalaba abadila ngezemayini abaka bahlaselwa batshontshela izinto, abanye baze batshontshela izinye izikhali. Ayigwanda yayindawo ethuliyo, indawo engela budlongudlwangu. Kodwa kwanxa yokubuya laba abantu bamabhemba, kwase kwaqalisa ukungazani sokulumathiswa umlilo. Sokuhlangene abantu bokuza kwezinye izindawo, labantu sebehlala lapha, sebesuke bahlangana, sebesenza ububi bengabantu yasebendawonye. Khona lokho kodwa sokusenza labanye ababehlezi lapha sebehamba bethwele izikhali, bezama ukuthi bazazivikela. Bacine sebezisebenzisa bona ukuthi bazuze imali ngendlela engayisiyo. Abantu abahlalisekanga, abantu nxa bangabona ilanga lithona bayakhathazeka. Kule ndawo kuthiwa kuse Red Cross, ubahamba nje usevalwe into ingayenzakala nhlangane lo muntu ongangwaza ngenqamu kumbe ongasuka angesukele ngesikhala esibi abesithwele. Engithemba ukuthi la mapolisa sithemba ukuthi labo bazabe bethwele izikhali zokuzivikela, ngoba nxa bezahamba bengalalutho kungenzakala bagcine sekuhlaselwa bona, sokubulawa bona.
Lo ngumnumzana Molvin Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association. Ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle luthi inani labantu abahlaselwa ligciwane le-coronavirus ngelanga lilokhe liqonga elizweni, njalo sokulabanye abangamakhulu amane lasitshiyagalombili 408 asebelegciwane leli. Lokhu sokukhuphule inani labantu asebathola leli gciwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo laya kunkulungwane ezedlula amakhulu amane 41,335, kwabhubha abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,656. Uhulumende uthi useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane eKariba, Karoi, Makonde, Lekwekwe, njalo iCOVID-19 idla ubhedu. Kwezinye indawo ezibalisa iChirundu, Magunje, Mahangura, Chinoyi, Chijamoyo, Maswingo, Chiretsi, Nkulumane, Emakhandeni, le-Northern Suburbs, koBulawayo, kanye le-Mantidawe. Ukusenjalo, umnumzana Omega Sibanda umela ivungo edalele Parliamente njalo engusomabhizimusi usichasisela okwenzakalayo esigabeni sakhe.
Ngwane likhona yonke indawo, kodwa engikuthabelayo ukuthi uhulumende okhona kwababa umnangabo useveke futhi umthetho lo ngominister of health ubaba uChiwenga ukuthi kawubekwe futhi, ngoba kunamagciwane asenanzela ukuthi segcwele indawo zonke, iphendukile nge-lockdown ngendlela ezijiyeneyo. Njengoba lesizwa nje ukuthaba umkhosi wokuthi hayi lapha kumele kuthi abevungu bayakwazi ngoba siyayenza sibili inhlelo zokuthi babekwazi ukuthi kathesi imaski kayithiwa. Uhulumende uthi kakulandela umthetho kahulumende, singayenzi imithetho yethu.
Kodwa kumabhizinisi ye
kumabhizinismen kubuhlungu kakhulu okwenzakale lapha into ye-COVID. Abaningi sebehle bavala, abasebenza sebesebenza kungayisikho isimo ababevele beyiso sona. Yikho sizama ukuthi sincedisane nini, sibone uMinister of Industry and Commerce umama u-Honorable uNdenza ukuthi akazama ukuthi asizoncedisana lapha evuku nabo businessmen, sibanikela ukuthi amaloni noma imali yokuboost i-business basukuma bavale, sizama ukuthi bavule ngoba kuma-business awethe evuku aya kumanga kuhle kuma-business. Kunzuza ubuhlungu nami ngiyakubona nxa ngihamba ukuthi kayiseyikho lokhu engakubona i-COVID ingakabuyi. Abantu babezimele sibili kathi hayi abamanga kuhle.
Singathi i-COVID kumbe ikuwa komnotho welizwe.
Hhayi, i-COVID ayisikho kuwa komnotho welizwe, ngoba thina siyakwona ukuthi kuvuleka indlela eziningi. Lokho kwabuye i-new dispensation ezokuthi senze i-business. Angiboni lapho sibili ukuzivalela khona. Siyahlukuma sibili njenge-constituents ngenxa ye-new dispensation.
Lo umnumzana Omega Sibanda omela ivungu edalele Parliamente njalo engusomabhizimusi ekubandla le-ZANU-PF, sixoxelaye ekhonale evungu. Izakhamizi zemaphandleni zithi zikhathazekile kulandela ukumemetheka ngamandla kwegcikwane le-coronavirus elizweni, ngesikhathi iningi lazo lingenelisi ukugada liye emadolobheni ukuyahlatshwa ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Edson Masuku isakhamuzi seGwaqwe eGwanda North uthi imbiko abayitholayo ngokumemetheka kwaleli gciwane ibatshayisa ngovalo.
Silokwesaba kakhulu ngomkhuhlane lo, ngoba siyezwe emaradiyoni kuyakhulunywa ukuthi inani labantu liyakhwela, inani labantu liyakhwela elabantu ababanje umkhuhlane labanye abafayo. Thina sizasesaba kakhulu, thina njengezakhamizi silesifiso sokuthi ngabe babuya bezohlaba amajekiseni bona la ukuvikela ngoba thina sinezakhamizi ezingakwanisi ukuhamba siya ezibhedlela sabe sifisa ukuthi ngabe siyancedwa bebuye bezosihlaba nje sizama ukuvikela nalowo mkhuhlane.
Amazwi la asekelwa ngumnumzana Vusumuzi Nkala oyisakhamuzi seGungwe Gwanda South othi njengezakhamizi eseduze kwemngcele basengozini enkulu.
Navele siseduzane le mingcele yonke siseduzane leBotswana la eSouth Africa futhi awugogatshana kakhulu, so abantu labo babe bechapha behamba besiyazisiza ngenxa yokuthi imingcele ivaliwe kuthi ngoba abantu laba labo babe besithi bancedise bancedise imuli zabo yiwo abasuka maybe sebechapha abanye bebuya sebebuya bevela kwamanye amazwe njengakathesi. So siyabona le Botswana ngale abantu babanjwa ngale, siyabona abantu babanjwa badipotwa, so abanye babe bebuya lemkhuhlane.
Umqondisi wenhlanganiso elondoloza amalungelo abesifazane e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Nkiwane uthi iningi labazali esitezi lizibuza ukuthi zizavulwa pho isikolo ekupheleni kwalinyanga.
Sizwa igcikwana leli ukuthi kubo Midlands lapha seliqalile njalo lilamandla ende liyabulala. So abantu bazi kuze ukuthi kambe sezivaliwe bazabuyela yini abantwana, asizukubuyela yini ku-lockdown. Njalo abantwana bawonakala abaningi, kuningi okuwona abantwana. Sesisesabuthi hey kungaphinda, kungasiphinda. Esikukhulekelayo khathesi ikukhulekela ukuthi lo mkhuhlane awuhambe uphele. Ungabuye ubuye enye lockdown abantu yiyo abayesabayo abafunela kuyibona. Siyesaba nje ukuthi nxa abantu kungaphinda ama-lockdown lokhuyana singabona abantwana sebewonakele labo gender based violence, labantwana bamankazana sebeyiba sebesiyadinga imisebenzi bese betshiya emakhaya.
Kusenjalo izakhamizi eGuyu zithi zisele zitshamathe kulandelwa kubulawa kwexhegu ebelile minyaka yokuzalwa engamajumi ayisiyagalombili umzukulu emethesa umlando wokufaka itshefu ekudleni. Lo mzukulu kubikwa itshaya okukhulu wakhe ngenduku ekhanda okubangele ukufa kwakhe. Osaphethe isihlalo sesikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni umnumzana Thabani Mkhwananzi uthi njengamapholisa sebethethe inyathelo lokuvimba amacala afana lala.
O-officer commanding asefake lokhu okuthiwa ngama-prohibition order, ayiwo engabela uZulu ukuba aye kuma-public places, izindawo ezihlangana abantu, indawo ezifinyelela abantu, ephethe izikhali lezi engizibalayo, ngaba ngamarekeni okutshaya inyoni lana, kungaba ngamahloka, induku, imkhonto, ingqamu, lakho kunye nje ongakucabanga esikusebenzisayo esintwini okuyizikhali. Umthetho lo kawuvumi ngalesi sikhathi kusukusela ngoJuni sisiyafika ku-August.
Sekube lokuqonga kwamacala adalwa izigebengu ezihlomileyo ezansi emandebeleni okuludubo olusabalale ekuqaleni komnyaka njalo luqhubeka ludlondlobala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Namhlanje weziphathelane labesifazana sixoxalo nkosazana Primrose Jaba ophila nesimo sombala wesikhumba esimhlophe ese-albinism njalo olondoloza intandane eziyisithupha, omunye wazo ephila nalesi simo.
Khona ngapho eluveve kwabulawayo bakhona yini abanye abaphila nesimo leso eliyake lihlangane ngicubungule konke likufuna
akho bona kodwa bahlala kugwa abantu abaningi bakhona asikazi sihlale phansi sihlangane ukuthi singayenzani
kodwa uthe kunenhlanganiso ekuphathisayo yiphi leyo nhlanganiso
abasamsini okugcoka kuphela
kodwa laba abantwana obalondolozayo abakhubazekanga wakhula njani ungathi uhlupho lolo solubona umntwana lo mlondolozayo lawo wahlangana nalo yini
singahlala nayo sibithi ukhula kodwa ngokuya ngokuya ngathi sayini
lowo nkosazana Primrose Java esixoxelaye ekwavulawayo kengelithiyo okwesikhatshana ezandleni zikaChris Andele weStudio 7.
Elina lichona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eArtools siyakwamukela kuhlelo mnumzana
ngiyabonga ukuba sesheleni sanibonani balaleli
ye ungasitshela ukuthi umumo unjani ikakhulu nxa sikhangela indaba zamatitshala siyabona ukubana uZulu mathupha uyakhala phandle lapha kodwa lina njengamatitshala kuyini inhlupho elibhekana lazo lezi nsuku
thina njengamatitshala sibuye singene futhi kuZulu sisephakathi kwelide njengobodo nxa sikhangele njengakumanje ababalisi baku-K namhla bethule ikholo labo sikhangelele ukuthi bavule mhla ka-28 kuyake kule deadline khonapho kuyafika kubo-July 5 kumbe 16 sibaqedisisiya ama-examination fees olevel ikubo-1600 okungamasentinyana ngama-RTGS umbalisi uvele kathesa imali yakhe ayivumi ukuthi ayenelise ukuthenga izinto azifunayo nxa sisenza i-breakdown yesala likambalisi e-20,000 ngelanga se-30 days imali yami iyavuma kuphela ukuthi athenge inobile okunye lokhu ayisakubali kodwa umbalisi kukhangelele ukuthi ahamba ayefundisa abantwana bezinye izakhamizi eseziyenelisile ukudingadinga lapho ezidinga khona ukuthi zibhadale i-examination fee yena akasoze ayenelise uyabhadale i-examination billion kodwa kumele ahamba ayefundisa abantwana laba okunye futhi kathesi kunenhlelo ezinye sezikhona kuthiwa yikhala lapho kudinga khona umbalisi adinga izinto eziningi umsebenzisisi kamningi ukuthi afundise eklasini aphinde ayenze i-continuous assessment learning area alandelele umntwana ngomntwana nxa elabantwana abangu-30 eklasini abalandelele bonke umbalisi leyo sikhuluma ngayo uyabe elambile uveleka psychologically kunzitesikathesi igwanda ifake umbiko wokuthi o-headmaster abaphathi bezikolo abahambise amabizo abatitsha abanganengqondweni kabasaphilanga kuhle sesiqalise ukubana besingamsike kuyasethisa kodwa sithese sikukhangelisisalokhu sabona ukuthi hhayi kuvele umbalisi kathesi engqondweni yakhe kasaphilanga kuhle ngoba uthele umuntu ingqondo yiyo kumele ibe kahle ingadubeki sabona ingqondo yakhe sidubeka lapho uyafundisa ngaphanakani ukuthi ubaningi yamkoloda
baningi yini okutholakale bethiwa bona bagula ingqondo
statistics that is told you to run an angle. Umagona to win the teacher, we could mean 16 and the little people in
Manje, Linanjeng and Sang and Niso, Makaboba, Niluan Zama, Ulung is Sisa Lolota.
Linanjeng and Sang and Niso, Kulimitana, Namaluma, which is the book and Mela don't believe in the Kangele, we are coming with Lenway's gold. We think about it, go to Velocity in the referendum. There is a book and a little in the name of this gold. Kutanwe COVID kangela leho 98% ya abantu abangene ku referendum yethu athe izikolo zingawu so ke sikhangelele ukuthi ukuzilungisele yonke into le yabantu bengabile uphupho lokunakana kakhulu uhulumende kaqala lungisisa indaba yeholo lombali asinikeze i-520 ekhe sasiyihola ngo-2018 bone ngani izasincedise ekwenzeni ukuthi ngiyenze indlela kumele kunakaneni iy'nto zabo
hayi isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngivalelisa abalaleli
Lo ke bekungumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yeAtools ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilalo
Namhla silenhlanhla ngoba sixoxalo sikhosana kuhlungu oyisikhosana band ngomculo wakhe
ngisa umculo wakho ozawuchaya
yese ngalungisa ngizayiza sengisichaya
manje singayikhangelela nini
inyanga le athi ngaphela le yona lenkanisayo kavalu uJuly shamba seyikhipha ngoJuly kade siyingoba kho
kodwa ungathi iCovid le ikubuyisele emuva kakhulu yini ngabe sukhatshana kade
vele okuthi ngayinto le kazange lokhu ipsethi lokhu iphikelela hayi nga emoto asehamba ngayo
wena akanya utanga wakuthi sethi akufana leChina
kanti wawukhuluma ngani lapha
ngisho ukuthi ulasta ifesi yakhe yakumhlophe sibili kodwa ukukhuluma kakhulu njengeChina kodwa ngawumkhandi kanti iChina kodwa njani yena ngakhuluma njengeChina sithi vara 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 akayenzi njengeChina sithi vara vara yena uthi uyabe ukhuluma njengomuntu owujayele
pho yena uyabe vele ngubani
ukuthi mina ngangikholisa nje ukuthi amarasta amanye asimathi ifesi yakho yakumhlophe sibili kodwa sithi iChina ibe sengifaka ngingoma ukuthi ukuza usimathi bakhe ukukhuluma
Dani Matiwa Nadi Tanga over the Chicken Pea. It's because of when I see people, how's that? Since the other times I got a corner, that is what I'm a bit. Hey, Kayan Tanga, Dami Nava Tanga.
Unjani umamthembu
umamthembu yakhila bomuthi kona kulesuku ya job ichukela ngani ke iphathele banandeli wakithi
abantwana ke sebekwazi yini ezomculo
Yeba kwazi bayithunga melisa lesibamandla.
Oh bayakwazi ukuthi kata.
Usho sibamandla sekwazi. Ngiyibona ngani ufana ungasebenza la ngumina lo wanda ngoba sekwazi. Awule 8 years.
Unandida. Unandida. Lapha wasipho.
Right last la buthungu.
Osesenene. Bavele enkani. Vele tawuni. Bageza ngesoda. laba bantwana bakhanga bafowe bangababona bayathaba kungakaphe virus kwakungani
manje isikhathi esinengilizi chitha lisenzani khona ngapha
ngiyabengiphrakthisa nje kuphela ngoba ikatari ukhona omunye wathumezela legesi bazishothi ispeaker ngiyishaye ngekho emlilweni sashotile siloko kuchaya ispeaker le-amplifier nebhasi babwazi yikho okusilelayo le mayiki ngiyabe sengichaya sibili banayo ukuzwayo basebenzise ezipikeni ezikulu
babwazi
Ubathola ngapha abalaleli umculo wakho babuya lapho chaya khona.
Ukhayibuthishotile bani bayangwaswangani emzini wami babani njengoba emagrosa laphana zabuchachaye kodwa akhayibuthiyo bazokusilela
asabe producer nenzalan net kolapo
ye kabalokosana phansi kwaphansi ngegwaba madoda lekhaya ngomnyama umambile ha ha lonyaka kunzima bona be
selokhe waqalisa ukucula noMadlela Sikhobokhobo labo Jazz Marabini labanye kwakulethela umahluko yini empilweni yakho wathola yini njalo lenzuzo kumculo wakho
awulesuku waba khona sinje ngoba ngingadobhadobha kuzimbuzi lapha hayi ngathesi nekhozethi basamile sibili akusela nisendi ubonayo lubuyayo amadisk athela ukuphuma kwafana basho kwahlala kunjalo kosana othele kaizi nesenta kwacha ingoma yesomiso ekhuluma ukuthi la khona kwanda kula gaba because cosplay yali bonga abantu batholise
isulwanisane mtwanonga khaliyo kufele mbele kwe mtwanonga khaliyo kufele mbele kwe sesala tamasiko sesala tamasiko
amasiko oyisikhosana band kulo Madlela Sikhobokhobo Jazz Marabini labanye
beholwa ngosikhosana yena ebesixoxa laye khona lo umsakazo. Singakehlukani ngesikhangele ebesikhokhela ikhansili yeHarare namhla idilizile izakhiwo zabantu ababikwa bethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini lembare eHarare endaweni eyaziwa ngokuthi yiMobetha Nama Flea Market. Lilokhu likhuphuka inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 lababulawa yiwo elizweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.